Abantwana abahlatshwayo ngabaleminyaka engamachumi kusiya kuchumi lane njalo bazabe behlatshwa ezikolo lasemtholampilo esemzini wakobulawayo. Okhangela ezempilakahle edolobheni lakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lolu luqala namhla njalo lujonge ukuvikela umkhuhlane wengulamakhwa yomlomo wesibeletho. Uthe umkhuhlane lo yiwo osubulala omama kakhulu yikho sekuthethwe amanyathelo okuthi uvikelwe ethi abantwana laba bazahlatshwa ihlandla lesibili ngemva komnyaka.
Kusukisela lamhlanje mhla ka 14 May kusiyafika mhla ka 18 ngolwesihlanu abogatsha lwezempilakahle kahulumende behlangene laba ezempilakahle abamakhansili kugoqela kunye lobulawayo bazabe bephumile bekhankasa ukuthi bahlabe abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya kwelichumi lane 10 to 14 years amantombazana behlatshwa ivaccine ukuthi bavikele umkhuhlane we cancer yesibeletho umlomo wesibeletho ekubizwa ukuthiwa yi cervical cancer. Bahlatshwa ivaccine leyi evikela ihuman papilloma virus ebangela insumpa ibangele le cancer yemlomo wesibeletho kunye leminye imikhuhlane.
Udokotela Sibanda wengeze wathi ijekiseni le isike yasetshenziswa kwezinye izabelo zelizwe ethi akulabufakazi bokuthi ilakho ukubangela eminye imikhuhlane.
Mnyaka yonke sesiyabe sibahlaba ukuze sibone ukuthi lo mkhuhlane womlomo wesibeletho uyehla ngoba sokutholakale ukuthi lo mkhuhlane ubulala omama kakhulu kumakhensa wonke abo mama yohamba phambili lo wekhensa yomlomo wesibeletho. I-vaccine leyi isike yazanywa eziqintini ezimbili ezigabeni ezimbili eBeit Bridge lakwesinye isigaba esemashonaleni nimbona ngani kukoseke eChitungwiza. Kutholakale ukuthi ayilama-side effects abalulekileyo kumbe atheni. Siyazi ukuthi yonke into engena emzimbeni evele ingahlala emzimbeni ilakho engakwenza okungajwayelekanga umuntu angezwa ubuhlungu khona okuhlatshwa nje abanye vele siyakwesaba kodwa okuliqiniso yokuthi li-injection ngathi ivikelekile isefu abantwana kubonke kabaphume bayeyihlaba ngoba ibavikela emkhuhlaneni oqhakathekileyo kakhulu.
Uphenyo olwenziwa yi-Information Center on HPV and Cancer, i-HPV Information Center ngomnyaka ka-2017, luveza ukuthi ngomnyaka ka-2012 inani labomama abangaphezu kwenkulungwane, i-1451, babebulawa ngumkhuhlane lo ngomnyaka, kodwa inani lelo selaqansa. Omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Jennifer Khaoma usola ukuhlatshwa kwabantwana ethi bona bakhula bengahlatshwa njalo iningi labo selikhule lakhokhoba kodwa bengaguli. Uthi njalo abantwana abaningi bayagula okungaqedakaliyo ngemva kokuhlatshwa.
Akuhambi kuhle ngoba singakhangela thina ukukhula kwethu akuzange kube khona izinto ezinjengazona lezi ukuthi kuya prevent i-cancer ngoba i-cancer sasiyibonele ebantwini abakhulileyo ogogo ngoba nxa sokupreventa so sokungani izinto ezilethe umkhuhlane ngoba ngingakhangela futhi amanjekishini la abanye abake bawahlabela abantwana abanye abantwana bagulisile abanye abantwana bafeyinta bayenza njani. So thina njengabomama vele sesingani vele kasisakuthakazeleli ukuthi abantwana baphonge hlatshwa behlatshwa ye bangahlatshwa kodwa sokungani kusinika iquestion mark ngoba vele amanjekishini amaningi aselima zabantwana.
Umnumzana Innocent Dube ohlala eNkulumane uvumelane loKhaoma ethi kumele kuqale kwaziswe uzulu ukuthi kuhlatshelwani ukuze babe lolwazi ethi njalo abantwana bavame ukugula ngemva kokuhlatshwa.
Mina mvumelani le nto yona le ukuthi abantwana kumele bavaccine to against i-cancer. I-cancer yakho ivela ngapi? Into yokuqala abantu kumele bayidingisise. Ngosikhathele lapha abantu lokhu behlatshwa ama-injection angapheliyo lemkhuhlane yakhona lokhu isanda kutsho ukuthi khona lokho kuthiwa kuyavikela yikho kwenza ukuthi abantu babe lemkhuhlane. Cela ukhulumende akwekele katest ngoba kula muntu ongaphanga ukuhlatshelwa umkhuhlane angelawo angazange awugule.
Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa uyakhokhela ekukhankaseleni ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka odluleyo umphathintambo wezempilakahle usungule amanyathelo azathathwa lilizwe ukulwisana lomkhuhlane wengulamakhwa yesibeletho abizwa kuthiwe yiZimbabwe National Cervical Cancer Control and Prevention Strategy. Lokhu kuza kwenziwa kuze kuyemiswa ngomnyaka ka-2020. ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.